Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 17 ngolwezi 2017 ngoPrexit Steve Remaya. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe uvela emphakathini okwakuqala ngemva kokuba ibutho lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni.
Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe, pre and post Zimbabwe.
Abantu abaningi bathi sokuthatha isikhathi eside ukuba kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni usathathelweni na intambo zombuso lobahatshi umongameli Robert Mugabe ukugcizelelwe umkhokheli we-MTCT Mnumzana Morgan Tsvangirai. Abalwa impi yenkululeko abakwinhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association baqoqa ukuba lo mhlangano omkhulu lapho abanxusa khona uzulu wonke elizweni kusasa eHarare. Lokhu ke kuphume emhlanganweni omkhulu lentathelo ezindaba ngesimo esiselizweni oqondiswa umnumzana Chris Mutshwangwa khona manje sikhuluma. Sithi ke phakathi kwenkemenkeme eyenzakala eZimbabwe, ibutho libikwa liselithethe intambo zombuso. Omunye wemibuzo olabane ngokuthi kanti ungaphi umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe, yena obonwa ngabaningi kunguye obangele ukuthi ilibutho lithathe inyathelo elilithetheyo. Umongameli Robert Mugabe uvele emphakathini okwakuqala ngemva kokuba ibutho lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni ngolwesithathu. Umgabe ubonakale esemkhosini wokugqiba izifundo ekolitshini leZimbabwe Open University enikeza incwadi zokugqiba izifundo. Umgabe oze ekhatshwe ngabakubutho ngaphambilini kokupha izifundi ingwalo zokugqiba izifundi. Izifundo ubonakale ehlezi esitulweni saphezulu kusakhuluma ezinye izikhulumi ekhanya ukubana ukhathele njalo obewozila. Imifanekiso ephume izolo ngemva kwenkulumo phakathi kwabakubutho lomongameli Mugabe ebezilanyulwa izithunywa zikamongameli Jacob Zuma kwele-South Africa bekukhanya ngempela ukubana kakula kufuthelana phakathi kwamacele omabili behlekelelana uphakathi kukaMugabe labebutho. Bekujabulelana okwamagama osokusenza abantu badideke ingqondo bezibuza ukuthi kambe abebutho bathethe na intambo zombuso, kabasoze bambisele esikhundleni na ngoba besithi kabaqophanga yena kodwa baqophe abantu abamgombolezileyo. Abanye abakade sebethabe bemanzi te ukuthi uMugabe usehamba sebesithi bazoyicela isivuthiwe. Nanku phela so akusakhanyi ukuthi usufika ngempela na komlindi uyagcina umbuso wakhe. Iningi labantu ebeselithabe ukuthi usehamba selingani lilokudana okuthile ngoba sokungasakhanya ukuthi ngempela usesuka embusweni. Kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labakwamanye amazwe bathi kumele ahambe uMugabe. Lokhu ke kugcizelelwe la ngumkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe, pre and post Zimbabwe. That there be a negotiated, all-inclusive transitional mechanism. I'm emphasizing transitional mechanism. And that the purpose and essence and nature and character of that mechanism be agreed upon by all national stakeholders. We are also aware of the concerns of the international community, SADC, the AU, UN, and EU regarding deteriorating situation in Zimbabwe. We have therefore resolved and agreed on an urgent need for a roadmap to return the legitimacy.
Lo ke bekungumkhokheli webandla leMDC team nomzana Mogeni Trangirai esipha imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe. Phakathi kwenkeme nkebe enzakala eZimbabwe, ibutho libikwa selithethe intambo zombuso. Omunye wemimuzo olabanengi khathesi ngothi kanti ungaphi umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe. Yena obonwa ngabanengi kunguye obangele kubana ibutho lithathe inyathelo elilithetheyo ngolwesithathu. Kuke kwaba le mibiko ethi umkamongameli usebalekele edolobheni leVindok. Isikolo seleNamibia kodwa iziphathamandla zalelo lizwe zikulandule lokhu. Intathele zindaba emhlabeni jikelele sezizame ukudingisisa ukuthi ngabe eselizweni na kumbe useye kwele Dubai loba eMalaysia lapho ilimuli eyaziwa kubana yathenga izindlu khona ngale kodwa konke kakuzange kuphumise lutho. Abantu abaningi bathi bona kababoni unkosikazi Mugabe ojwayele impilo yokutshona ethenga impahla edulayo oseze ibizwa ngegama lokuthi nguGucci Grace. Angaba yelokhu ecatshe kunkalakatha yomuzi wakhe azakhela wona olophahla olombala oliyiblue osubizwa ngokuthi yiblue house eseBorodel eHarare. Lapho-ke asehlala khona lo mkakhe lemuli yakhe sebaphuma esikolweni eseState House. Isikhangele esezilandelayo indaba ze-Studio 7 lamhlanje kuhlelo lwethu lwantambama ngo-half past 7 lapho esilinika khona uhlelo lwethu olwemizuzu engamashumi amathathu. Kodwa-ke ezizaphuma lapho ngezihlonganisela lezi. Umhlangano kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe War Veterans Association umnumzana Chris Mtrangwa lentatheli zindaba eRainbow Towers esikhona okwamanje isaqhubeka lowo mhlangano lentatheli zindaba eRainbow Towers. Kuzoba lo mkhokheli webandla leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa laye ulomhlangano lentatheli zindaba edolobheni leJohannesburg kwele South Africa esipha imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe lenyathelo elithathelwe umongameli Robert Mugabe ngabebutho. Sizobona njalo okwehlele izakhamuzi zemzini weMthunzini ezidilizelwe izindlu lizulu elilolaka elichaye kobulawayo ngolwesithathu ntambama. Kobulawayo khona iroadblock evame ukuba khona yamapholisa endaweni ye-5 Street ibikwa ingasekho njalo ona amapholisa abikwa engasemaningi kuleli dolobho. Abantu lokhe bethithibele ukuthi ngosokusenzakala phakathi kwabebutho lomongameli Mugabe uthi ukuthi engabe ehamba na kumbe bangagcina bembisela abakubutho. Nanku lokhe beyengatsho ukuthi bamhluthunele intambo zombuso bekhanya lokhe bemhlonipha. Baze bamkhaba nje, bamkhapha ukuthi ahambe e-University yeZimbabwe Open University ezo. Abanye njalo ngababuza ukuthi ukuphi umkakhe uDr. Amai Zodwa Grace Mugabe onguye obangele ukuthi abebutho bathathe inyathelo abalithetheyo nanku phela lokhe engakabonakali emphakathini ekhaphe umkakhe. Kuthi ke icele lebandla lezano PF elifuna umnumzana Morgan umnumzana Emerson Mnangagwa obe ngumongameli ukuthi abe ngumongameli welizwe seliqale uhlelo lokukhuthaza abasekele baleli bandla kuzo zonke izabelo zelizwe ukubana baphume lezinumo zokuxotsha umongameli Mugabe okuza kwenza kube lula ukuthi akhitshwe esihlalweni ngendlela esemthethweni. Umgabe na ovalelwe endlini yakhe libutho ngemva kokumthathela intambo zombuso ubikwa esala ukusuka esihlalweni. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association yiyo ebikwa ikhokhela umkhankaso wokuxotsha uMongameli Mugabe kuZANU PF. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi bazaphumelela emxotsheni na akulula kutsho isizalwane seZimbabwe esisemelika uMnumzana Tifa Dube.
Okwakathesi baba Nkomo, ngibone ngathi into yakhona eyenzakalayo izima kancane, ayisiyo nto elula kakhulu ngoba laphana ukuxotshwa kukamongameli kubuya lama consequences. So nxa kusiza lama consequences laphana ngendlela abafuna ukuthi bakwenze ngakhona ukuthi bamsuse esikhundleni, bazama ukuthi bamsuse esikhundleni ngendlela esemthethweni. Ngoba lapha kulezinto ezimbili ezehlukeneyo, kulomthetho owiyo ofanele ukuthi ulandelwe ovunyelwa yiSADC. So umthetho lona ovunyelwa yiSADC yiwo abazama ukuthi njengokuthi ukuthi bathinta umbuso, kodwa bethinta umbuso njalo belandela isisekelo esiyise esabekwa yiSADC le-AU.
Alubana amalunga eZANU PF ethe aphuma lesinqumo sokuxotsha uMugabe, ubona esamukela yini?
Akusoze kube lula babuNkomo ukuthi umdalalwana avume, kungenxa yokuthi kuningi asakukhangelele ukuthi yena ngabe kuyenzakala. Njengalokho besikubona ukuthi kathese ubesexotshe uMnangagwayefu na unkosikazi wakhe uGrace ukuthi angene, kodwa ke kwabe luhlupho ukuthi into yakhona isebenze ngendlela yena akade ifisa ngayo. Kodwa mina engingakutsho ukuthi kathesi into esenzakala umdala, into esingayenzakala laphana ukuthi kube nendlela thize elokukhalipha even lawa abasesocheni abazama ukuthi bamkhiphe embusweni, bayenelise ukuthi ba-consult njalo bebe lama-lawyers ayazi umthetho kakhulu ngokugcwelileyo. Ngoba lento leyo ayilulanga njengendlela abantu esibona ngakhona ngamehlo, kodwa ile mpande ezihlala siyaphansi. Umugabe ngendlela ebehlele ngayo esitulweni njalo ezinzile njalo esenelise ukukhontrola zonke izinto, akusoze kube lula ukuthi nxa ecabanga ukuthi nxa engaselakho okonkwalo ukuthi angavuma nje ukuthi angakwenza kube lula kanjalo. Ngizaphumzekeliso ukuthi kusafana lokuthi abantu asebehlale esihlalweni okwesikhathi eside, ngizaphumzekeliso ngogadafi. Ugadafi akazange akuvume lokuyana okwagcina kusiza ukuthi ugadafi egcine ebulawa, kodwa uMugabe ngeke beze bembulale. Kuzabe lobunzima obukhulu kakhulu lafana ukuthi azasayine, kodwa ngendlela abakwenze ngakhona ukuthi basuse nje labo bafana labo kaSukwere, basuse labo João bonke labo Jonathan Moyo, sekuza kwenza ukuthi umdala asala esemenda wonye.
UMnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilitane.
Umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezitshisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. suku zonke, njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le-VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.
Sikhathi sethu kasisavuma ukubana siqhubekele phambili, silokhe silethulela izindaba ezehlukeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Lapho ke esilethulela uhlelo oluqakathekileyo esiluthi phela special edition, isikhangele ukubana abebutho yibo asebethethe intambo zokuqondisa okwenzakala eZimbabwe. Ngizathanda ukuthatha leli thuba lokuthi ngibonge labo abasilandelayo enkundleni yokuzilibazisa yokukhulumisana eFacebook, kulodumisani Bongani Mankunzini, Mahluli Sibangane, Robert Mdenda, labanye abaninginingi. Siyalibonga ngokusilandela kuFacebook, njalo lisisekela liqhubeke phambili lokhe lilalele ngoba lilokheli njalo libukele. Kuningi esizoliphathela lakho kusukwana ezilandelayo. Wothi ngiqhubeke ngokukhangela ukuthi endabeni zethu kade kulani. UMongameli Robert Mugabe uvela emphakathini okwakuqala ngemva kokuba ibutho lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi sokuthatha isikhathi eside kuba kukhanya ukuthi kwenzakalani elizweni. Usathathelwe na intambo zombuso loba hatshi uMongameli Robert Mugabe? Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah, nisithi asidibaneni ngamahola alandelayo.